Kana kuna MP akangwara kana oda kuita ndakaende kuze secret
kulabo abancintisa ukuba ngamalunga edalela eParliament ngiyalixwayisa ukuthi ungaye enduneni uyiphathele ukudla lengubo zokwembatha ezintsha akwamukele umtshele ukuthi ufuna ukusebenza esigabeni sakhe uyakwazi ukuthi uyabe usufeze ingxenye yomsebenzi njalo uzangena edalela eParliament induna izasebenza labo mlisa labo sobhuku ibatshele ukuthi ungumntwana walapha bakusekele kodwa ungaphikisa usole uzakuhlupha la ninkokheli zomdabu manyanani lebandla leZANU PF ukwenzela ukuthi kube lokuhlalisana ukuhle elizweni njengoba iZANU PF ikhokhela ilizwe lonke.